amathuba ami kabudedengu njalo malutshwane ngoba na abantu bayabulawa wayethuselwa ngodlami lokumenemene ifraud yokutshontsha kwamavoti siyakwazi ukuthi khona kuleli yanga ubaba uChamisa uvume ukuya ekhethweni kungenziwanga ama-electoral reform le landscape yawo wona ama-elections ingazange yalungiswa le media coverage ukuthi amabandla aphikisayo avezwa njani ku-publicity lapha eyama-newspaper lama-radio lama-television konke lokhuyana kungahlangana kwenza ukuthi amathuba abaphikisayo amunqane kakhulu abe malutshwane kakhulu
uMongameli Mnangagwa yena sesike samuzwa ekhuluma emihlanganweni yakhe esithi hayi abantu baza ngobunengi ngakho uyakhola ukuthi hayi impela uzanqoba kulolu khetho alubana lute lwaqhutshwa kuhle impela kungekho kungela bumenemene okhuluma ngabo umbona enqoba yini ngempela kungela uqilibezela ubaba uMnangagwa
hayi ngokwazi kwethu lobufakazi obufanisi ukuthi labantwana abancane baseZimbabwe abakhasayo bayakwazi ukuthi ubaba uMnangagwa ngakaluwini ukhetho olukhululekileyo ukhetho olucacileyo kuzosebenza ubugwelegwele udlame lobumenemene esesikujwayele kusenzakala kuleyani indawo
ilunga le-TRC elibuleweyo libulawe kathesi ama-international observers esekhona elizweni ikakhulu awe-EU ubona lokho kusiba lomthelela bani kundlela be-EU lamanye ama-observers azaphuma lama-reports yabo
nxa bezafakaza ngeqiniso baba kuzamele bakufakaze ukuthi udlame lusetshenzisiwe ngoba ukubulawa komuntu oyedwa kupolitiki kuyethusela abantu abalinani kwethusela abaningi uma wathi kill one to scare thousands yikho kwenzakeleyo laphana ukuthi konkhani ukubulawa kwayilwane umnumzana kwethusele amavoti amaningi kakhulu aselokwesaba nje sikhulumo
sibone uMonzora laye ephuma kulolu khetho ukuphuma kwakhe ubona kuphathisa uChamisa uMnangagwa kumbe akusoze kube lomthelela njengoba esithi kasoza endo semuntu
akulamthelela usedlile imali ayiphiwa yelizwe usesiyahlala phansi yikho akusebenzelayo angiwuboni umthelela ngaphandle kokuthi nje kusetshenziswe yiloo nto elibandla elibusayela amnikeza leyo mali lokuthi athikameze abaphikisayo emananini.